chindondisi ndichiti moswera zvakanaka.
Sokuyisikhathi sendaba ku VOA Ndebele.
Njani zuluka ndaba wotamukela emsakazweni we studio 7 ngomvulo mhlazi ku 18 mfufu 2021 ngo Chris Gande. Endabeni zethu lamhlanje ukutshengisela kwezisebenzi zenkampani eyama China eSino Hydro kuqhubekela phambili ewange. Izisebenzi zikhala ngokuhlukuluzwa nokubhadalwa ngedola leZimbabwe, kodwa izisebenzi ezingama China ziphiwa idola leMelika.
Into yenza ukuthi izisebenzi zibe-track indawo yemali, because amanye amakampani bayanika i-RTGS baphinde banike abantu i-US dollar.
Umkhankaso wokhetho lokudinga amakhansila kwele South Africa uqhubeka ngokuthula. Sifundo bani esingatholwa ngeleZimbabwe?
Ayaphuma amabandla wonke, kubuye abakhokheli bamabandla baya-interviewa, bayatsho abakuthoyo o-EFF Julius Malema bakhuluma labantu bekhululekile.
Lokhu kulokwesaba kwele Bhilidani kulandela ukugwazwa kwelunga ledale lephalamende emhlanganweni lezakhamizi.
Nxa bekhangela ihistory yakhe ule history yokubandakanyeka ezinteni zokuthi laphana behambe bayebamba izikepe lokusipuza kufunakala ama-ransom bebambe izikepe olwandle.
Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khonapha emsakazweni weStudio 7. Ngisela kwezisebenzi zenkampani yama China eSino Hydro kuqhubekele phambili ewange. Izisebenzi zisithi ziyahlukuluzwa njalo zibhadalwa ngedola leZimbabwe, khona izisebenzi ezingama China ziphiwa idola leMelika. Inkampani yeSino Hydro yiyo eyaphiwa ithuba lokuqhelisa isitiji esigaya amandla kagetsi esezesa ewange. Kodwa kusukela ngeviki edluleyo izisebenzi zeSino Hydro zabeka phansi izikhali zesithi zifuna uholiswa ngedola leMelika njalo zihlonitshwe. Omela iwange edalele ephalamende umnumzana Daniel Molokele webandla leMDC Alliance uke wazama ukungenela kulolu daba kodwa kwehlula, ngoba enye inkokheli yezisebenzi ibikwa ibingafuni ukuthi angenele ngoba kuzakhanya sekungathi sekulezombusazwe. Sixoxe lesisebenzi salenkampani umnumzana Dejanazo.
Into yenza ukuthi izisebenzi zibe-track indawo yemali, because amanye amakampani bayanika i-RTGS baphinde banike abantu i-US dollar, so imali abayiholayo incane kakhulu. Yikho ke sifuna lathi ukuthi zizengezele imali khonapho, yikho kuvuke konomzindo khonapho.
Manje kuyini osokwenzakele? Kathesi siyabona ukubana u-MP omolokele ungenele la kulolu daba, uhambe njani?
Ya, bayazama ukukhulumisana i-HR lo-MP lama-stakeholder bazama ukukhulumisana, but uyabona lapho kukhulunywa khona ngeendaba zemali into ziyahlupha abantu bacabanga okuthiyeneyo, okugcina abanye sebethatha indlela engavunyelwa labanye abantu. So umolokele la trying by all means ukuthi into zi-right, but njengoba u-MP oku opposition side kabamlaleli kakhulu, but is trying by all means ukuthi into zilunge.
Manje ungasitshela ukuthi ukustrike kwenu izisebenzi zeSino lezi kungabangela na ukuthi elizweni kube lo dubo lwamandla egesi?
Ya, amagesi ngalo dubo, but nxa elokuzeni, because ama-workers awezesa they're all waiting ukuthi babone ukuthi outcome and white is a guanja. In a puma is a positive result, then Kuzavanga would be a PC level. Vafun would bring a little money since it was the Nileo Niao. Contractors, Bona, Venga, owners, market, so Navangera, you should take a market.
Umnumzana Dejanazo, his seven is in company Sino Hydro, ubekhuluma ecingweni leStudio 7 esewange. Sehlulekile ukukhuluma lomela isigaba lesedalela ePhalamende umnumzana Daniel Molokele ngoba ubengaphenduli ucingo lwakhe. Umkhankaso wokhetho lokudinga amakhansila kwele South Africa uqhubeka ngokuthula. Inkokheli yebandla elibusayo AANC egoqela umongameli Cyril Ramaphosa ibonakala imadasa ibhodaboda isenza izimanga ezifana lokufinya abantwana, ukuwatsha impahla zezakhamizi lokunye okunjalo. Lanxa kulokufuthelana lapha lalaphaya, umkhankaso wenziwa ngokuthula. Sixoxele sizalwane seZimbabwe esihlala kwele South Africa, umnumzana Nhlanhla Moses Ncube, ukuze siqathanise umkhankaso wele South Africa lowezimbabwe.
Lukhetho lokuthi nxa ungaluqathanisa lolweZimbabwe kuchiyene njengentshonalanga lempumalanga. Okokuqala lapha sile Independent Electoral Commission IEC okuyikuthi ende ikhululekile ngeke uyifananise leVEC. Nxa ungakhangela ukuthi ivine kade kungela ma independent candidates, nxa besiye court lama court akhona ayakulalela ukuthi constitution ke ithini. Okunye futhi ama campaigns, they are very very free. Ama parties, they are given ama slots to present ama manifestos ayo ku TV. Remember ukuthi ende ku state broadcasting media. Ayaphuma amabandla wonke, kubuye ama abakhokheli bamabandla baya interviewer, bayatsho bakuchoyo EFF Julius Malema bakhuluma labantu bekhululekile. TV iyabanika islot. Lokho eZimbabwe kuyi Sipono sentwala ngeke ukubona. Yikho ubona kule TV A1 41 years into independence. So amabandla lawa sefake la manifesto awo, uZulu uyazi ukuthi leli bandla lifuna lokhu lalokhu. Njalo futhi okunye amabandla akhuthazwa ukufaka izikhangiso zawo kumba ama adverts awo. Kuthiwa kawabise kumba ku broadcast ku state broadcasting khona pa. Okufunekayo kuphela yilelo bandla ukuthi libe compliant to imigomo eyikhasa le eyokuthi khona i broadcasting authority imithetho yayo ukuthi ungakhulumi hate speech, ungakhulumi into ezifana le violence.
Sifundo bani esingasithola?
Singafunda isifundo esikhulu kakhulu babugande ku politics ye South Africa. Okokuqala sifunda ukuthi politics kayisilo cala. Akusikho cala ukuthi umuntu abe ku politics. Njalo ukuthi umuntu abe kubandla elehlukenele lakho akusikho cala. Ukuthi umuntu abe kunhlanganiso kumbe civic organization akusikho cala engesiyo yakho. Ukuthi umuntu abe ku cultural organization engafani leyakho akusikho cala. Njalo ukuthi umuntu abe le culture engafani leyakho akusikho cala. South Africa. Ukuthi umuntu akhulume ulimi oluthize olungayisilo lwakho akusikho cala eSouth Africa. Lokhuyani ukuthi kumele ukuthi nxa kulokhetho sokumele licabange ngezidumbu ukuthi isidumbu sizaphuma kogande kumbe sizaphuma koNcube. Akukho. Ukuthi ungakhuluma nje uxoxe labantu ukuthi hey asila manzi awokunatha kuhle ukuthi sikhulume ipolitics. Sokumele wesabe ukubulawa kumbe ususiyatshona.
Lona ibandla elibusayo ele ANC nxa ukhangele okwenzakalayo ungathi liyasebenzisa yini ingatsha zikahulumende ekukhankaseni njengalokhu esiyake sikubone kusenzakala eZimbabwe?
I-ANC ayisebenzisi ingatsha zikahulumende njengalokhu esikubona kusenzakala kwelakithi ukuthi kumele ukuthi kuthathwe kumbe amapholisa uwatholwe ngowebandla elibusayo. E-South Africa akukho lokho. Ukuthi amasosha abe ngowebandla elibusayo e-South Africa akukho lokho. Ukuthi umuntu kumbe ngosebenzi ezithupheni kuyathi nxa lisiyathatha izithupha lifuna ukuyabhalisa ukuvota alivimbe. Akukho khona lokho. Abantu bakhululekile, ongafuni ukuvota akafuni, ongafuni ukuya emhlanganweni lobo umhlangano kungatwa ngoba president ukhululekile kuke kwaba lokwenzakala ukuthi upresident maye ikhuluma labantu bayambuza abantu bekhululekile ukuthi lokhu lalokhu uza kwenza nini lokho okhuluma ngakho yesi yakuzwa kodwa sicela isiphendule kulokho
umnumzana Nhlanhla Moses Ncube isizalwane seZimbabwe esihlala kwele South Africa ubexoxa ecingweni leStudio 7 eseJohannesburg. Lokhu kulokwesaba kwelebhilitane kulandela ukugwazwa kwelunga ledala lephalamende emhlanganweni lezakhamizi. Umnumzana David Ames wayesenza umhlangano lezakhamizi kwenye isonto edolobheni leLyon C lapho ahlaselwa khona ngujaha osakhulayo oleminyaka engamachumi amabili lanhlanu odabuka kweleSomalia wamgwaza wafa. Sixoxe lesizalwane seZimbabwe esihlala kwelebhilitane umnumzana Difa wajabhi Bango Dube.
Bekulilanga elijwayelekileyo babugande ukuthi amalunga ezepolitiki kuleli lizwe laba esibabiza sithi ngama-MPs ama-member of parliament ukuthi bayabhoda kuma-constituencies abo now and again mhlambe noma sithi noma mhlambe ngemva kwenyanga ezimbili noma mhlambe kwenyanga ezintathu bebhoda behamba endaweni yabo ku-constituency yabo behamba zwisisa ukuthi abantu inhlupho zabo bahlushwa yini ngaleso sikhathi kuyabe kusenzakala umuntu nomuntu noma oyifamily lefamily iyabingena bebodwa besiyachazela uMP khonapho ukuthi uhlupho lwabo lungaphi ngokunjalo kuye kwenzakala ke ukuthi lo jaha lo layo bengomunye obekade ekhonapho kule liqula labantu ebekade lihambile futhi lebona uMP likhulumisane naye kukanti yena ubehambele yakhe injongo yokuthi ahambe ayekwenza isigemegeme lesesinzakeleyo ukuthi ayigwaza umnumzana uDavid Ames ukuthi amgwaze ambulale ngesihluku esinjani.
Uhulumende weLebhilitane uthi yena isehlakalo lesi ngesabahlamuki amaterrorist iterrorism ngokubona kwakho yikho na
ngasithi sesukukhangela ngelihle libanzi siyabona ukuthi into engabe yimbangela eyenze njalo lokuthi bathi lujaha lo engabe ukuthi ukwenze ngeterrorism lujaha lo ngabe khangela ihistory yakhe ule history yokubandakanyeka ezintweni zokuthi laphana behambe bayebamba izikepe lokho sikubiza ukuba kufunakala ama ransom bebambe izikepe olwandle khona ngale lokho sikubiza sithi ngama Somali pirates yiko kwenze ukuthi kube lomthelela lo osuke wasenza ukuthi bakujaje masinyane ukuthi kungabe kuyiterrorism yena ube ngumuntu obevele evame ukuthi ahlale engaphansi kwelivele amapolice kodwa ke bathele ukufa alitsheli asazi ukuthi lelo langa uye wabaphunyuka njalo amapolice ukuthi aze ayikwenza inkeme inkeme indaba efana lale ukuthi ayibulala umuntu omdala laphana uDavid Ames ngoba ubese umdala ubesemdala kakhulu umnumzana uDavis okuyinto ezizuhle ngokumbona ebulawa ngesuku esinjana egwazwa ngenqamu ngesikhathi ebekungafanelanga ukuthi bengabulawa ngenxa yokuthi ebesenza umsebenzi wakhe ngendlela avame ukuthi ayenze ngayo okuwumsebenzi wakhe okuyo oyenza ukuthi azwisise izikhalazo zabantu ezikhona ku-constituency yakhe.
Manje isehlakalo lesi ubona ngani siza kwenza ukuthi uhulumende athathe manyathelo bani ukuvikela zombusasa.
Kulelizwe bekuyimvama kakhulu ukuthi ama-politicians ngabantu abazihambelayo nje baziphilele impilo yabo efana lomuntu makhaza umuntu ongelazikhundla ngenxa yokuthi labo bebephila phakathi kwabantu njalo bengayisabi umuntu njalo bezihambela bengela onogada ngenxa yokuthi besazi ukuthi bethemba umthetho wakulelizwe ukuthi akula into embi engenzakala kibo ngitshelwa sezitimeleni nasemabhasini besigada labo kungabi indaba zalutho kungelanto emangazayo njalo ukuthi kube njalo kodwa ke uhulumende use wakukhangela masinyane kwaba yinto abazayethula eParliamente nge-next session kuleli viki esiyakilo ukuthi bayekhulumisana bayebona ukuthi bengalungisa njani udaba lokuthi amalunga ezeParliamente laphana bazama ukuthi bathole i-protection ukwenzela ukuthi bengabi vulnerable ngendlela efana layena leyi eyenzakale kumnumzana useDavid ingakho sebezabona ukuthi sekuyafanele ukuthi bagadwe noma bengasabi ngabantu ababakhona nje emphakathini kungela ndlela yokuthi bavikeleka ngayiphi indlela.
Umnumzana Difa wajabhi Bango Dube isizalwane seZimbabwe esihlala kwelebhilitane. Ugatsha lezempilakahle lubika ukuba kulomuntu oyedwa ubulewe ngumkhuhlane we-COVID-19 izolo kuthi abangamachumi amathathu lanhlanu 35 babanjwa igciwane le-coronavirus. Iningi lababanjwa igciwane leli ngabesigaba se-Manicaland abalijumi lane 14.
kubikwa kulabantu abedlula inkulungwane eziyisikhombisa 7398 abahlatshwe ijekiseni yakuqala ye-COVID-19 kuthi abazinkulungwane ezedlula isithupha 6319 bahlatshwa ijekiseni yesibili. Uhulumende wazise ngeviki edluleyo ukuthi idolobho lakoBulawayo selihahabela ukuyafikisa inani labahlatshwe ijekiseni ye-COVID-19 elithiwa yi-herd immunity elizakwenza kube nzima ukubanjwa leli gciwane ngoba iningi lihlatshiwe ijekiseni yokulenqabela.
Play Studio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eseWashington DC. Lisibamba kumagagasi athi 909 AM 4930 6170 7270 6040 laku 15460 kHz short wave.
Okwamanje esikhangele eziphuthumayo zivela kumaphephandaba athiyeneyo. Iphephandaba leNews Day lilodaba lokuthi isikhonzi seUnited Nations unkosikazi Alina Duhan ufike elizweni namuhla kuzohlola ukuthi izijeziso zenotho ezafakelwa inkokheli yebandla lezanu PF zidala monakalo bani. Ufike ngesikhathi kulokuphoselana aqatha phakathi kwebandla lezanu PF lele MDC Alliance. Iphephandaba leHerald lithi umbalisi wesinye isikolo seHarare uTalent Jingwaru ubonakale kumfanekiso kamabonakude osawasabalala enkundleni zokuxhumana etshaya umntwana wesikolo kabuhlungu waze wamngqikila ngekhanda utholakale elecala imithethwandaba ngomgqibelo uzagwetshwa namuhla. Kwamanje sengilitshiya ezandleni zenu lina balaleli bethu kumbiko elisithumele yona ngeWhatsApp.
Ngisalibonani, salibonani VOA Ndebele. Ngiyabulisa kini basakazi lonke, ngithi philani ngomusa wenkosi. Ngiphinde ngibulise labo bonke abalaleli baka-VOA Ndebele. Hayi bantu bakithi, nami ngithenge ngidlulise okwami ukukhathazeka ikakhulu ngomumo wempilo yabantu bakithi esiNdebeleni, langokwepolitiki khona lokho okuphele sokuhleli kukhulunywa kumanje abantu kulungiselelwa ukuvota. Okokuqala ngithanda ukuthi singabantu basesiNdebeleni asizameni ukuthi sisukumeni siyobhalisela ukuvota, ikakhulu abantu abangaphandle. Ma ithuba likhona, ngiyacela ukuthi abantu begijime, umuntu egijime ebhalisele ukuvota, even nangesikhathi sokuvota umuntu agijime ayovota. Ungakubeka kucace kakhulu kulabo abantu abalamaphemithi la eSouth Africa ukuthi even nasemsebenzini usungakwazi ukuthi ucele mpela ubabonise ukuthi ngicela ukuyabhalisela ukuvota la ngesikhathi sokuvota, ucele uhambe uyevota. Okwesibili yilokhu okuthi kulabantu abakithi esiNdebeleni abayibona ingabazi ukuthi ngabantu abanjani, ukuthi kanti baphila kuyiphi mathebelelendi, especially ubaba uMagalela wona lo okhulumela i-MDC okhulumela oChamisa. Bengimamele inkulumo yakhe lapha kade ikhuluma le nkulumo yakhe ukuthi ethi yena umsilikazi lo mambo babebambene besenza wonke zonke izinto bendawonye, amasosha ayisuka le kwamambo ezotrenwa ngapha kwamsilikazi. Baba uMagalela lokho okhuluma yiko i-history yakho leyo siyayizwa, kodwa-ke mina isikhalazo sami sisodwa sokuthi konke lokho into yaphela kudala leyo. Kumanje thina abantu basesiNdebeleni siphila ngaphansi kocindezelo. Mina ma ngikhuluma kanjani, ndi-victim yokucindezelwa, wabona? Ngiyi-victim yokucindezelwa engathathelwa umsebenzi, kwangeniswa ishona, lasebenza ishona ngibhekile laphaya kungelanto etheni engenalwazi lo muntu engenayo. ngayo. Mina babumagalela mafangqala ukusebenza eFollows eVictoria Falls usakhiwe Elephant Hills leya. And then ithe iphela sakha konke legolf course yakhona. Kuyakhiwe nje igolf course yonaliyana iVictoria Falls yakhiwa inja. Singabantu basesindebeleni kuhlangene labantu bonke bona laba igengi yasesitongeni, igengi yasesinambiyeni. But sakhitshwa kancane kancane, sakhitshwa saze saphela. Ungahamba lamhlanje babumagalela uzafika laphana kugcwele amashona wodwa laphaya. Sasikhitshwa ekuseni kuthe kulesigumula ngeFriday. Ngemonday kuyabe kungena igroup yamashona izokhava abantu abakhitshwe kwisigumula sona leso. So lina babumagalela makuthi liyadla kumnandi ngapho kuMDC. Ihlanini lekelani umqondisi zam ukuthi asilweni. Lekelani umqondisi zam ukusilwela asikhulumele kuzwakala ukuthi sicindezekile. Ngoba lina lithule sicindezekile, lithule kumanje sihlala ngaphandle kwamazwi, sihlala kabuhlungu ngaphandle kwamazwi abantu abethu bahlala kabuhlungu bengazani nathi ngenxa yokuthi asilakho esilakho eZimbabwe. Ngibuhlungu kakhulu ngesimo sakithi esindebeleni. La ngendlela abantu badala kumele ngabe kuthiwa inelisimelayo isehluleka ngakhona ukuthi lisimele ukuthi indawo yakithi lathi siphile kiwe njengabantu.
Angibingelele ku-Studio 7, ngibingelele abasakazi bonke. Siyabonga umsebenzi omuhle eniwenzayo ukuletha izindaba ebantwini bakho. Sesembingelela isizwe sakithi sonke, umthwakazi wonke nje jikelele. Ngithi bantu bakithi sokuyisikhathi sokuthi sivuke emaqandeni, siphaphame njengamaNdebele. Yebo, selekhe salotshwa ngegama lokuthi i-unity, unity. Kodwa kube nini leyo unity ingasisebenzeli? Ngoba is beneficiary to abantu bemashona le, ngoba bona yibo abathola imisebenzi nakho konke okuhle bazinika, bazifaka ezikhundleni. Kunye ba-occupy le territory yezo zonke izinto. Kumele siqhubeke kikho kukho konke esikufunayo, zonke izinto zilungiswa khona le mashona le. Aliboni yini ukuthi lina liyasetshenziswa ukuthi bona bahle babelethe balitshele ukuthi i-unity ziyasibaka. Yikho ngithi bantu bakithi vukani emaqandeni, lidonswa ngechayina, libotshwanga, phumani, lenze okungokwenu. Nansi ipati esiyimile, esiyithunyelwe ukuba isikhulume, i-MRP nomholi onevishini othunywe ukuzokhulula abantu besintwini, His Excellency the President Qondisi Moyo. Sicela liphume silandele yena, sichase yena, senze natho kwakithi, sibone ukuthi kusisana. Sesikhathele sihlala singovayisi, sesikhathele kulandela abochamisa abangenandaba nathi, nabomnangagwa abasibulala abafuni nokuxolisa. Siyabonga bantu bakithi, nithemba kuzwana.
Sanibonani, sanibonani ku-Studio 7, njani? Ngiyabingelela kuzo zonke indawo bakithi lapho ofinyelela khona umsakazo. Hhayi, ngifuna nje ukudlulisa into encane bakithi engizwe ikhulunywa ngomagalela mafama ethi abantu bakomthwakazi asivoteni sikhiphe izanu. Umbuzo wami uthi kuwe baba magalela mafa, kathi izanu yafakwa ngubani embusweni? Ngabantu bakomthwakazi na? Ngoba ma ngikhumbula kahle abantu bakomthwakazi babebhuqwa bebulawa yilo leli qembu okuthiwa yizanu PF. Abantu basesishoneni bejabulile, kuyinto emnandi kibo belivotela belifaka embusweni. So engifuna ukuthi ube kwazi baba ukuthi thina njengabantu bakomthwakazi asisayingeni indaba yenu yokufuna ukukhipha izanu. Zikhipheleni izanu yenu njengabantu basesishoneni, njengokuyifaka kwenu. Thina iMRP okwethu esikufunayo, sifuna ilizwe lethu bakomthwakazi. Yiyo i-agenda nje esingayo, okokukhupha izanu nokokuvotela uMDC. Hayi, ngokwenu magalela mafa labantu baseHarare, cela liphume ekuhlukumezeni umqondisi Moyo. Isicelo esinaso leso. Ngiyabonga ba.
Kumela bahayithi, kumela mthokozo omuhle. Sanibonani, Thumilani Mabuyane Kalanga. Ngikuba khona muthoka yina, ngikuba khona muthoka yina. Ngikakabuwa dina la mi angikakaruha ube mi kibata hori ki sikipe sinyo kofa nizamu kukazi dagudu nyo ganyanda bafeti. Ubaba umqondisi Moyo munga meli we MRP mthoka zi Republic Party siyameseka na manza wongi rimusala murahu ramu chomba mi hela na girati gore ane a patisanya le bo di vice spokesperson ba MDC Alliance. Ngoba umagalela mafa akakho ezingeni likamongameli we-MRP. Sicela ospokesperson be-MRP babuelele phuthego ya rona ya MRP nako tsotlhe. Re lapile gona re utlwa hela fa go na le thulaganyo ipe e amana le MRP futa mudauti na waruna atabuela pati ya runa nya asifuni njalo uchamisa sikaze simbone kukuluma kuma studio 7 uchamisa utuma wafana baki osibanda umagalila mafa lalo kutwa mbando mkulule kwa osibanda kanti mkoni sakana abantu abakhulumela iqembu noma mkhulumelayo na cela kulungisa sekutombini le MRP sekupa pakanyo kufa tokumbila dumbu tokumbila chose kuti president yetu ihloniphe tohaka kuti kube nebalebeleki banolebelekela mthungameli wethu ayigogo kwakunothandwa kuti president unogala ebe liye onolebeleka atohaka isithi libatobeni atohaka chose tokumbila chose kuti kugale bobonetani bayapha te bayapha bo spokesperson bo Mr. Moyo velile moyo ndiye spokesperson weqembu lethu sicela ke ngisikhumele iqembu isikhathi zonke kyalebuka talumba taboka ngiyabonga.
Lawo bekungamazwi enu lina balaleli bethu angelani lokwenza le Studio 7 elisithumele ngeWhatsApp kunombolo zethu ezithi +1 202 465 0318. Kwezemelika, amasenetha edalela eMelika ahluzisisa umvukela owenzakala ngozibandlela lapho abalandeli baka mnumzana Donald Trump beze bavuke eseganga bathi uTrump ulakho ukumiswa phambi kwaleli dale. Abasekeli bakaTrump ababalisa ipolisa elilodwa batholakale belamacala omvukela. Lokhu kwenzakala kulobufakazi bokuthi umnumzana Trump elokhu ephethe ibandla lama-Republicans esidukwini. Ukuhlaziya udaba lolu sixoxele isizalwane seZimbabwe esihlala ngapha kwele Melika, umnumzana Dan Moyo, saqala ngokumbuza ukuthi ubona uTrump elokhu elamandla na ebandleni lama-Republicans.
Ye, kuliqiniso ukuthi Donald Trump ebandleni lama-Republicans ulokhele elamandla ele support eningi ngoba ya ngempela masi khangela ukhetho luka 2020 uTrump even though wadliwa ngumongameli uBiden kodwa ama votes akhe a increase from ukhetho luka 2016 okuthi ukuthi ama Republican amaningi wavusa ama Republican amaningi maybe abantu abadile ngasela sifiso sokuthi bavote wabenza bavuka again baqala ukuthi labo ba participate kuma elections so kuyatshengisa ukuthi ama Republican amaningi avumelana lama policies akhe lendlela enza ngakhona ipolitics zakhe kodwa even though ama Republican avota ngobuningi bawo badliwa ngoba ama Democrats lawa aphuma ngobuningi babo ngoba bengathandi ama policies ka Trump so ama Democrats asebenzisa esikuthi critical mass bavusa abantu abaningi ukuthi hey lingalala la lo muntu lo uzoqhubeka esenza izinto elingavumelani lazo so asambeni siyovota and ama Democrats avota bebaningi kodwa yesi power kuma Republicans ngempela ulokhe la Trump
ubona abalengqondo efana leka Trump kubandla lama Republicans ubona bekhona yini kumbe nguye yedwa nje uTrump?
Ngeke ngithi mina ama Republican amaningi avumelana especially sengisitsho ama politicians abaku Senate abaku Congress abaku ma state legislature o governor landland abaningi bakhona abavumelani le politics zika Trump kodwa because i base ivumelana lazo i politics zika Trump bayathanda indlela ayikhuluma ngakhona ngezinto the way uya appeal to ibase yama Republicans so because u appeal ku base la ama politicians angama Republican they are now forced ukuthi bavumelane lento ezenziwa ngo Trump ukwenzela ukuthi labo bajabulise ibase ukuthi bathole ama votes ngoba naku siya kuma midterm elections ngo 2022 next year so ama Republican afuna ukuthi awin back i-Congress bawin back i-Senate and sebesevalweni manje ukuthi bangayekela ukuvumelana le base njengoba ivumelana lo Trump kusho ukuthi bazodatshukelwa and therefore sepom kuvumelana lakho but zabona abaningi musi bemsolo Trump especially after insurrection eka January lana January 6 lapha u Trump ayezama ukuthi achaye ikhu ngendlela esiphansi so wahluleka ke lapho abaningi bakhona bamsola kakhulu bakhuluma public labo Mitch McConnell leader we Senate ongum Republican besokusiba lo Matthews lo oyileader gu Congress la wa bamsula kakhulu Trump ukuthi hayi into ayenzayo yana is undemocratic but okwamanje sekuyi survival of the fittest.
Umnumzana Dan Moyo isizalane seZimbabwe esihlala ngapha kwele Melika. Singakagqibi uhlelo lwanamhlanje ke sikhangele ezinye zenhlobo zendaba ebesilazo. Ukutshengisela kwezisebenzi zenkampani eyamaChina eSinohydro kuqhubekela phambili. Sifundo bani singatholwa ngele Zimbabwe kumkhankaso okhetho lokudinga amakhansila kwele South Africa. Silugqiba ke lapha uhlelo lwethu lwanamhlanje olivalelisayo ngoChris Gande ngesithi asidibaneni njalo kusasa sikhathi sinye. Abangenelisanga ukuzwa indaba zethu linakho ukuzilalela ebulenjini ku-www.voaindebele.com.